si Zimbabwe community in South Africa sindlulisa amazwi okubonga kakhulu iKings and Queens eyiyo esincedileyo ukuthi isithwalele umzimba wesizalwane seZimbabwe ongumfowethu uSipelane Ngwenya owaseJombe odlule kwele-South Africa ngeviki eliphelileyo lapho angazange athole khona usizo esibhedlela. Bekunzima kumuli yakoNgwenya labakweNdebele ukuthi bathwale umzimba womntanabo bawuse eJombe. Kodwa sibonga kakhulu ukuthi iKings and Queens yasingenela yathi yona izathwala zonke izindleko. Yikho-ke siyabonga kakhulu abeKings and Queens, njalo futhi sikhuthaza izizalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa ukuthi zibe lama-policies ku-Kings and Queens ukwenzela ukuthi nxa sekufike isikhathi esifana nalesi esehlele abakoNgwenya kungabi lo mthwalo onzima. Siyabonga kakhulu.
Yebo, Mabhena, kusitshela ukuthi isidumbu sikaMoyi sithwalelwa nini ekhaya?
Kukhangelelwe ukuthi umzimba kaSipelane Ngwenya uhanjiswe ekhaya kuloleli ivinki njengoba bekuyiholide yephasika. Kusele nje iphepha elilodwa okumele liphume econsulate yaseZimbabwe njengoba kungama-holiday baliphumanga. Sicabanga ukuthi njengoba kusasa kubuyelwa emsebenzini kuzachaziswa kusasa ngoLwesibili ukuthi umzimba uzaphuma nxa amaphepha wonke esehlangene. Siyabonga.